Wakulabantu phose abafika ikhulu lengxenye ababefuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi. Kodwa kukhanya bebalutshwane abathole indawo ezibhedlela ezibalisa impilo iChitungwiza lezinye. Abantwana laba bancediswa ngumnumzana Decent Collins Bajila, umnumzana Michael Ndiweni, umnumzana Mlungisi Dube, labanye ababambisana ngendlela ezijeneyo. Omunye wabaphumeleleyo unkosikazi Lindelo Gumede. Omunye njalo nguThembuluko Moyo.
Ngijabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngifuna kakhulu leyo, lokho engizama kusethula but kuze kwavuma. Njengoba sengikhona lapha sengizoqala ukufunda kusasa. Ngijabulise kakhulu sibe.
Singathi waqalisa nini ukuthi uzame ukuthi ungene kukhonokho?
Last year November laphana kuphuma i-intake yakhona. Ngikho ukuqala kwami uku-apply. Manje into ekade ngizimela ukuthi bengingela ama-resources oku-apply ngiya ngama-bundles. Lolwazi lwakhona ukuthi ku-apply njani. Le mali ngiya kuma-interview yikho isikhathi ngincediswa ngokubhadila lo mlungisi.
Kodwa unkosazana Debra Chuma uthi kwehlule.
Kuyehlule ngathi ngihlangane nama-challenges amaningi nje but hayi bebesincedisa. Noma ngikwanisile u-apply but ngingasathola ngendawo but hayi bebezamile sibili ukunceda.
Singathi wahamba kulokho okuthiwa ngama-interviews?
Ngahamba.
Waphumani khonapho?
Ama-interviews ikuthi sahambe ekuseni bebethe sibuye ngabo ekuseni ngabo 7:30 but then sasuka sesiqalise ama-interviews sokulate ntambama ngabo 3:40 sasesidiniwe lathi kwakungasahambi kuhle ngapha. Imbuzo yangikhona kwabuye enye imbuzo esasingayi-expectanga nganikho lapho kwaba nzima khona ngale kuma-interviews angikhona.
Umnumzana Mlungisi Dube uchasisa ngokwenzakale kuhlelo lokunceda abantu abafuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi.
So, abantwana abangafika i-150 ukuba nabe-apply be-submit ama-applications abo. Kubantwana laba abangu-150 kwasekubizwa abantwana abafika 50 kuma-interviews. Base behamba kuma-interviews abanye baya eParirenyathwa abanye baya e-UBH koBulawayo. Ku-50 zenezi ezahambayo kulabantwana abafika 19 esibaziyo ukubana batholile izindawo zokubana beqale izifundo zokuba ngomongikazi.
Uthi bazaqhubekela phambili benceda bonke abafuna ukwenza imisebenzi etshiyeneyo kwele Zimbabwe.
Sikhangelele ukubana kuqhubeke kuncediswana sibatshengisa lapha ezinye indlela abangakwanisa ukuthi labo beziphilise ngazo kusenzakala lokuthi sibakhuthaza ukubana befunde ama-skills esingathi akhona these days anjengabo-coding lokunye okwehlukeneyo abakwanisa ukuthi bekufunde online.
Abantu abadabuka eMathabeleland leNkabazwe bakhala ngokubandlululwa kunhlelo zikahulumende ezijeneyo.